Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
To the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Lamukele ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini.
Intshukuntshu lo mdlandla wokuthi abantu bahambe kuthethi beyalo nyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ephinde njalo ontanga ogijana yibo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu manje njengoba lo nyaka bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair bona okhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo abikwa esisemaphethelweni njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi aweZimbabwe Special Permit azangezelelwa isikhathi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende wethule umbiko othi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19 e-vaccine zingaze zisazihlupha ngokuya emsebenzini. Abantu bemukele ngembono ehlukeneyo lelinyathelo, abanye besekela njalo abanye bengalisekeli besithi lephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wokukhitshwa komibiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa emhlanganweni lentatheli izindaba avame ukuwenza ngokuveza ukuyabe kuhlafunwe emhlanganweni wedala labaphathi ntambo elekhabhinethi owenziwa ngeviki. UNkosikazi Mtshwangwa uthi ikhabhinethi kubone kufanele ithathele linyathelo ukulondoloza impilo zabantu abeza emahofisini kahulumende uzodinga usizo.
Pursuant to the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Ngokulandela esake sakutsho ukuba izisebenzi zonke zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela, iqula labaphathi ntambo livumelane ukuba labo abangahlatshwanga bangaze bavunyelwa ukubuya emsebenzini.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi liyemukeleka leli nyathelo likahulumende njalo ekhuthaza uZulu ukuba ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela.
Ngasafa kudala ngoba kwakukhona ama-vaccine ayekhona awepolio awani sasiwahlatshwa singabantwana abancane. Abantu kabahlatshwe, mina singahlatshwa amabili angizwanga lutho. Ukuthi ngahlatshwe lokuqala akuzange kumbele kuyimvimbano mbeni ukuthi kukhanye siluthi umuntu lo uhlatshiwe kaangizange.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu akusoze kuthintshe izisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa lezamankampani azimeleyo.
Okungani kuyasikhuba nje ukuthi sesibona singathi kubandlulula ukuthi kungaba lo mthetho yini okufanele-ke ufakwe nguhulumende ubamba abantu ngamandla ukuthi babe le vaccination certificate kumbe bahlatshe. Ngokubona kwethu iconstitution yelizwe angazwa ke ivumelane lakho, abantu bayazikhethela. Singazi ukuthi isikhathi silandelayo sizabona sokulomthetho yini, asikwazi ilokho. Kodwa sesibone ngani nje okukhetha-khetha lokhu indlela yokubamba abantu ukuthi bevaccinethwe.
UNkosikazi Mtshwangwa uveze njalo ukuthi amalunga awe-cabinet ananzelele ukuthi inani labatholakala bele COVID-19 kanye labalahlekelwa imiphefumulo selinganeno esithi konke lokhu kungenxa yenhlelo ezabekwa nguhulumende zokumelana laleli gciwane emizameni yokulondoloza impilo zabantu bonke elizweni. Kunje uthi inani labadinga usizo lwesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 selehlile nxa kuqathaniswa lamaviki ambalwa edluleyo. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abedlula amakhulu amane 418 bele COVID-19, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe abayisikhombisa babo yibo abalahlekelwe ngumphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba ndawonye sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4550 asebelahlekelwe yimiphefumulo phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu 126817 abatholakale belawo selokhu waqhamukayo nyakenye abedlula kancinyane njalo ikhulu 119216 babo kwaba ngabasila kiwo. Abantu phose abafika inkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 16938 abahlatshwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine izolo bakhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leli okwakuqala laya kuzigidi phose ezintathu 2,873,893 lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1,926,947 asebehlatshiwe ijekiseni lesibili kubika abogatsha lwezempilakahle. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuthi kube sekuhlatshwe izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni jikelele ukuze asuthiseke ukuthi abantu bonke bavikelekile kumbe isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis kama.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair wona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo kusukela ngolwesibili kusiya ngolwesihlanu abikwa esisemaphethelweni, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. Isiphathamandla seZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa kulumbuthano abalisa eleBotswana, DRC, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa le Tanzania. Uthe umbuthano lo uzaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19, njalo abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 abasoze bevunyelwe ukuphatheka kuwo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esiqale ngokumbuza ukuthi abahlali bakoBulawayo bawamukela njani lombukiso.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair yalonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yebo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair. Manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwechumi lasifica mnembili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona, njalo abantu abakhanya bazafika yilaba ababethe bamenywa, ngokunjalo izakhamizi zakoBulawayo kuhle kwazithena khonokho isasasa liyanejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo izakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahamba kakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khonaphana kwalaba ababethengisa, iningi labantu alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo-ke laba abaqotshwana aba-above 18 abasoze bakukhangele ngelihlo liyana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane, ngoba bona bakhangele ezinye izinto ezibahluphayo. Lo nyaka-ke i-trade fair izaba ngeyalaba abalamabhizimusi lalaba abanxusiweyo, kube sokusithi umhlambo omningi ngawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo
osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye kambe kathesi singakubona yini lokho
ibhizinisi izabancane kakhulu ikakhulu kulabo abakhangele ngezamahotela ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiwe bevela kwamanye amazwe njalo kuludlelwana nohulumende kube sokusithi lazo iziphathamandla zikahulumende ngakho-ke amahhotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalobudlelwana nohulumende so kuzathi labo abangelabudlelwana obuqinileyo lohulumende abasoze bathole lutho ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapha amahhotela kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe labo bazadirekthwa ngunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi so lawa amahhotela alobudlelwana nohulumende yiwazaba le nzuzo abaningi kabasoze babelayo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair inzuzo yabo izabancane kakhulu ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda abayethengisela khona ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili so kuzathenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana akusafanani ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelaye ekoBulawayo. Abamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party elikhokhelwa ngumnumzana Charles Mutama namuhla bakhulume lamalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho ngesicelo sabo esokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluza qhutshwa ngomnyaka ka-2023. UGesi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ikomiti ye-Parliamentary Legal Affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izizalwane zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe zivote. UMnumzana Mpilo Mathudu, umgcinisihlalo webandla leli, uthi basanda kothulela idale leli ugwalo olujulileyo ole-petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlaliswana phansi le-August House sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa beyizalo yeZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla le-Patriotic Zimbabwe sethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le-Justice Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani silesicelo leso njalo ukuthi isicelo lesi sizasisiza ngani sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabeZimbabwe. Ikomiti ithe ikuzwa lokhu yakuza eyayo imbuzo njalo yakhanya ingani lokukuzwisisa lokhu kade kusuggestwa kumbe kubiswa kubekwa ummeli wethu.
UMathuthu uphinde wathi
uthe ngemva kokubeka kwammeli wethu wasesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho wasekuvunyelwana ukuthi iPZ izasuka lapho iyophuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa ngumnumzana Innocent Ndibali ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UNdibali uthi kuqakathekile ukuba abantu bonke abajabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza i-voter registration kuma different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo wabo okuvota, ngoba thina as understand ukuthi kuyini okuwehlula uhulumende, ngoba uhulumende wethu ulayi capacity. And mina njenge-leader ye-EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote. And because i-politics ye-Zimbabwe e-government leyo ku-opposition sitshintshile, si politics yokuthi i politics yokuphikisana kodwa singathethisani, i politics ye development, i politics ye peace.
Umnumzana Joseph Juma osekela ibandla lezano PF uthi uya kusekela lokhu loba nje isithi kumele udaba lolu luphathwe imfanelo.
I diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane iyenzakale kuphela yikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba nalokhu abakuthi ngama-loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathize asifuna kwenzakale khonapho khonapho.
Umnumzana Kindness Baradza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukips Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa basesigabeni seCalifornia khonapha eMelika bavote besekela usibalukhulu waleso sabelo owebandla lamademocrats uGovernor Gavin Newsom ukuthi engasuswa kuleso sikhundla ukuvota okwenziwe izolo kade kutshotshozelwe ngabanye abakade befuna. UNewsom abanjwe ngamandla ukwehla kuleso sikhundla isikhathi sakhe singakaneli ngoba besithi uyehluleke umsebenzi wokumelana le-COVID-19. Umongameli Joe Biden welemelika ubikana ubana umonakalo wengozi ezibangelwe ukuguquka ngomkhathi elizweni lakhe udale indleko yamadola aphose yafike ikhulu lamabhiliyoni $99 billion nyakenye kuphela. Lokhu utsho ekwethekeleleni kwakhe indawo icutshungulwa ngezamandla kagesi e-National Renewable Energy Laboratory esesigabeni se-Colorado ethi elemelika libhekane lengozi enjengebhomba elimele ukudubuka yilo kayisiphi isikhathi uhlangothi lwezokulondolozwa komkhathi. Uphenyo olwenziwe ngabezindaba abe-Associated Press luveza ukubana phakathi kwamakolishi ama-university asezalelweni asemelika angama-26 awo 26 yiwo angadingi ukubana izifundi zize zibe ngezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukuthi ziqhube izifundo kiwo. Iningi lama-university adinga ukuthi izifundi zibe ngezihlatshiweyo ngezisenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kanye laseCalifornia. Inkokheli yamabandla ezombusazwe yehlukeneyo kweleGini ibe lo mhlangano labebutho abahluthunele umongameli Alpha Conde intambo zombuso ngeviki edluleyo. Lo ubungumhlangano wokuqala phakathi kwezakwenziwa kumalanga amane alandelayo ukuhlaziya elakusasa laleli lizwe elingentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Umongameli Kais Saied weTunisia wethule umbiko ekhonona ukuthi ilizwe lakhe libuswa yizinhliwi. Wathembisa ukuqinisa impi yakhe yokulwisana lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zezombusazwe elizweni lakhe. USaied uqotshe umsebenzi nhloko kahulumende wakhe ngontulikazi lonyaka, wachitha idale lephalamende, wakhipha umthetho ovikela ukubotshwa kwamalunga aleli dale, wathatha njalo intambo zokukhokhela ingatsha zonke zikahulumende. Inhlanganiso ezimele izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa seziveze ukukhathazeka ngezithi ukuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi aweZimbabwe special permit aphiwa amalunga aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amabili azavuselelwa kumbe hatshi nxa ephelelwa isikhathi ekupheleni kukambalakazi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inyathelo likahulumende okwele South Africa lokungaphumeli obala ngokuthi iyozala nkomoni nxa amaphemithi la ephelelwa isikhathi mhlaka 31 Mbalakazi 2021 selishiye ikusasa yeningi labeZimbabwe abalamaphemithi la libuvili bana. Baphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili close to 200,000 abeZimbabwe abaphiwa amaZimbabwe special permits abapha ilungelo lokusebenza, ukufunda, lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa okweminyaka emine. Kusukela ngo-2010, uhulumende wavuselela amaphemithi la ngemva kweminyaka emine. Njalo bekhuluma kusase lesikhathi ukuthi ayavuselelwa kusenzelwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezi zilungise konke okufunakalayo ukuqoqela amapasipoti asesalelwe iminyaka emlutshwana. Lobanje sekusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi amaphemithi la aphelelwe isikhathi, iofisi yomele weZimbabwe kwele South Africa ithi ilokhu isalinde ukuthi iSouth Africa yethulise inqumo sokuthi kuza kwenzekani. Isiphathamandla sale ofisi uConsul General Melody Chaurura utshele umhlangano obuqoqwe inhlanganiso yesayilo kwele South Africa ukuthi zonke inkulumo ezidingakalayo sezenziwe sekulindwe idale labaphathi ntambo kwele South Africa ukuthi lethule isinqumo ngekusasa yamaphemithi la.
We can however confirm that consultations on the issue have been underway.
Inkulumo ngalolu daba sezenziwe. Sesilinde uhulumende we South Africa ukuthi atho azakwenza.
In this regard, we continue to wait for pronouncements by the host government's competent authorities on the future of this permit.
Lokhu sekuthiye iningi labeZimbabwe besevalweni olukhulu. Umgcinisihlalo wenhlanganiso emele abeZimbabwe kwele South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi ukungacaciswa kwalolu daba kuzenza impilo ibe nzima kakhulu kuzalwane zeZimbabwe leze.
Kule ngozi yokuthi nxa kungakhulunywanga masinyane kumbe engazange avuselelwe ama-permit, amabhanga azovala ama-account abo ngoba ama-bank account avulwa nge-permit, abaqhathi kabasakwazi kambe abantu laba abasebenzayo bazabe lokhu bekhona ngomnyaka ozayo kumbe babe bengasekho. Lathi silindele yena uminister udokotela uMotsoaledi ukuthi achasise ukuthi kuzahamba njani.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo uNkosazana Victor Matutu uthi ayikho into enzima njengokungazi ukuthi ikusasa lakho limi kuphi.
Kuyasikhathaza kakhulu lokho kusihlalele evalweni impela ngoba sazi loba azavuselwa noma avuselelwa. Ukuthi futhi lobe ezavuselwa bazavuselwa kwesikhathi esinganani ngoba isinyanga sezisele nje sezintathu. Abaningi sebeqalwela ukubuzwa lasemsebenzini ukuthi njengoba iphepha mvume lakho lokuvumela ukusebenza lapha eSouth Africa seliphele uzakwenza kanjani. Awukwazi nokunika abaqashi impendulo eqondileyo ukuthi uzokwenza kanjani ngoba lathi asikabi lolwazi nje ukuthi kuzokwenziwani. Asazi lokho abantu bazophelwa imisebenzi.
Imibuzo ebithunyelwe isikhulumeli sikamphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ebidinga ukwazi ukuthi kungabe isinqumo sesithethwe na ngalolu daba nokuthi kukhangelelwe ukuthi isaziso sethulwe nini ibingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Melisulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, ni uThuso Khumalo.
Wezemidlalo kulemviko ethi umqeqeshi weqembu lenguqu LFC Platinum uNorman Mapheza nguye osethethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe lama Warriors ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka Zwaiko Logarisek. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo onguqela izweni iZimbabwe Football Association iZIFA ibikwa yisithethe uNorman Mabheza ukuba abe nguye umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Abaseki bebunda bathi lo mqeqeshi uzancediswa nguTaurai Mangwiro ongumqeqeshi weqembu leTriangle kanye loMandla Mpofu ongumqeqeshi weqembu leHighlanders. Umqeqeshi wakonozinti kubikwa kungu-Energy Mrambadoro yena osebenzela iqembu leChicken Inn owayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elishumi lanhlanu elimela ilizwe. UDumaza Dube uthi akuqondanga ukuba inhlanganiso yeZIFA ibe yilokhu iqhatsha abaqeqeshi abavele belamaqembu abawasebenzelayo.
Ya mina umbono wami abakhokhela iZIFA kumele bakhethe okhochi abangekho emaqembini akhona. Baningi okhochi eZimbabwe, even kungathiwa ngokhochi ababamba uhlelo okwesikhatshana, kodwa kababe ngokhochi abangekho kumaqembu njengesemazweni abelungu. Uzafica ukuthi kubo-England khona ngale kwelengilandi lakubo-Brazil okhochi abakhethwayo for national teams kabakho kumaqembu lawo adlalayo.
Olunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, isivumelwano sokuba inkampani ethengisa amafutha emota yesakunda yiyo esisekela amaqembu kathele Dynamos kanye lele Highlanders ngemali lwethulwe okusemthethweni ngolwesibili ntambama esikodlweni iHarare. Amaqembu mabili azasekelwa ngemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola asemelika loka nje ezabe iphiwa kuyimali yakwele Zimbabwe. Phezu kwalokho abaqeqeshi kanye labokapteni bamaqembu omabili labo baphiwe imota zokusebenzisa. Ekhuluma namhla emkhosini wokupha abaqeqeshi labokapteni izimota umnikazi wenkampani yesakunda ukhula kwashe Thagwirei utshele ukapteni weqembu leHighlanders u-Ariel Sibanda kanye lokapteni weqembu leDynamo uPatson Chaure ukuba imota ngezabo ngesikhathi besesikhundleni.
This car is for you to move around. Ngihlala ngaphi ngobula wakhe
nketasisi
hamba la nketasisi ungayithiye emsebenzini hamba la ekhaya yadoakodwaangakuxoxa ungabuyi kimi.
Isimo besesisibi kakhulu kuqembu leHighlanders enyangeni ezedluleyo lapho ebelingaselenisi khona ukubhadala abadlali bakhona, kodwa abasweleyo ukusebenzisana kweqembu leHighlanders loTagurei yena osulwa ukuba udlamkani omunye labebandla elibusayo. Kodwa abanye njalo bathi okuqakathekileyo yikuba iqembu lebhoso lingafi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lamukelwe ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair, wona ukhangelelwe ukuqhutshwa ngeveki ezayo. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangane khonapha eWashington DC.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.